Ikhala amaqhawe selikhothele sendela kodabengwa selulahlekelwe umthwakazi omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izime imbongi yezimbabwe obhedi dube esayintini kamuyi umnumzana dumiso dabengwa
usitshiyela isizungu dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule emntaneni hlabathi
noba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi impa yakhe ibethusile njalo ibathiye benesithuli umgcinisihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye le-Afrika jikelele
silahlekelwe njengeprovince silahlekelwe njengeparty silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe silahlekelwe njengama-Afrika ukhombodi Dambengwa akusiwe umuntu omncane ngumuntu owaziwa ngamazwe omhlaba umuntu obelimele iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa ngudabengwa njengopresident wethu
ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde udabengwa ikakhulu ezombusazwe ezingelanzondo isizalwa sezimbabwe umnumzana mlungisi jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa ngudabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga
dumisa dabengwa usuhambile wangempela ongazange wawuthola ukujabula kule lizwe alilwelayo iminyaka neminyaka engaka into eduzama ukuyenza kuvuselela izaphu kodwa zange kwenzeka ngokufisa kwakho sithi lalo uphumule qhawe lakithi umsebenzi yakho siyayazi thina funa iqhawe lamaqhawe uzohlala uliqhawe lamaqhawe phumula ndlovu phumula
amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele khinya lapho afukele khona
umholo oqotho leqiniso ubungayingangezithi njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqediwe ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu
nalesulo sezenjohanzibe kwele South Africa ngingubenedictinjabo
ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthole ukuphumula sikhulisa ikhalo esishiyele esifona enhliziyweni zethu dabengwa